Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomu hle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 7 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
into le ibuye imbi bathethe izinto ezinhle abayibumbile le bill bayixubanisa lezinto ezingayisizo
amagqwetha omnumzana Thabani Mpofu lomnumzana Tendai Biti bathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe emthethwandaba
abadala bathi intaba idilikile sibuhlungu siyalila
ibandla leMDC Alliance likhalela umdeni wakwaNdubiwa ngokubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Upe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amane lanye 41 belomkhuhlane lo. Asebebhubhile bonke sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1575. Asebetholakele belomkhuhlane lo selokhe ufike kuleli sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,398. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ichumi lasikhombisa 17,151. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilichumilane 13,971. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu edlula amane 478,174. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamachumi edlula ikhulu 129,181. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu umnumzana Thabani Mpofu lomnumzana Tendai Biti ongumsekeli njalo kamkhokheli weMDC Alliance bathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emthethwandaba kulandela ukupasiswa kweConstitutional Amendment Bill No. 2 edale lePhalamende libandla leZANU-PF lincediswa yiMDC kamnumzana Douglas Monzora. Ababili laba bazise ngenyathelo labo izolo. Inengi lisola ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu lisithi kupha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo nanko usevunyelwa ukukhetha abahluleli bemithethwandaba yaphezulu bengazange bavivinywe nguZulu kanti njalo uselamandla okwengeza ama-contracts abo lanxa beyabe sebefikise isikhathi sempentsheni. Inguquko le iyesula njalo isidingo sokuthi abasekeli bakamongameli kumele bakhethwe nguZulu. Inhlanganiso ezizimeleyo ziqhube umhlangano omkhulu enkundleni yokuxhumana iZoom izolo zavumelana ukuthi kumele kuthathwe amanyathelo okuphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu ngoba kungalungelanga umbuso okhululekileyo. Siqoxele ucubungula izombusazwe njalo wake wamela igwanda edale lephalamende umnumzana Thande Kuzintimkanhla.
Into esemqoka lapha kumele bunazele ukuthi kungani abantu begcokozela kangaka ngaloku CD Bill Amendment number 2. Abantu bagcokozela nje ngobana into le ibuye engathi mina kuphose kufanele kodwa i-omnibus ubuya zonke yikodwa i-general amendment. Into le ibuye imbi, bathethe izinto ezinhle abayibumbileyo le bill bayixubanisa lezinto ezingayisizo. Ngakho kuvele khona bekungaqondanga okokuqala ukuthi bahlanganise izinto eziningi kangaka, bathethe bafaka izinto ezamukeleka ebantwini lezinye ezivubayo. Yikubona abantu bechana ngamagada kunje, ngabe le ibill nxa kuqakathekile ngabe balethe isigaba ngesigaba, ubumeli babomama, olutsha, i-devolution, kwamakodwa ngakunye ngakunye, kwaxoxiswana kumi ngakunye, kwapasiswa ngakunye ngakunye. Bazile-ke laba abantu amacilila akulungisile ukuthi kabakulethe kunjalo kungumchanqa kuhlangene inkovu, ijodo, igwadla konke, kwase kuthiwa nankudlaneni kunjalo. Akuqondanga khona lokhu abantu bexokozela. Ngesikhathi mina ngisephalamende ngiyakhumbula ngangu-legal parliamentary committee, ngiyakhumbula kwakwabuya into enjengayona le, sayala sayibuyisela emuva ukuthi kayiyelungiswa kuhle.
Amagqwetha afana labo Tenda Ibiti labo Thabani Mpofu athi aselungiselela ukuyaphikisa linguquko emthethwandaba. Ubona ephumelela na?
Amagqwetha aqondile ngezizathu ezithize lapho emthethweni njalo. Ngibuye ngithi mina nxa umthetho lo ungene kule iparlamente ngabona esithoba mnemunye, kwakuyiqalise muva le umthetho elizwe ukuthi iparlamente ingaba khona okweminyaka emihlanu. Imithetho engaqedwanga engaphelanga ngaleyo parliamente, eighth parliament, ifa le parliamente yona leyo kayivuswa. Xa kumele ibe khona kayiqalele phansi ingaze yathathwa njengoba yayivele khona ngoba yaphela yedlula ngokomthetho le parliamente endala. Ngakho nxa obithi labompofu besithi bayikhweza imithetho wandaba, ngibona ngathi unye abaza kusebenzisa ikhona lokho ukuthi ibhili leli lafa nyakana kuphela iparlamente lapho elaliqaliswe khona, bekumele alisungulwe kutsha, hathi yethathwa le esiphaleni sezinto ezedlula kuma-archives lithintithwe libe selilethwa ngapha. Mina ngibona nxa sibili emthethweni kubanjwe kahle bangaphumelela.
Umnumzana Thande Kuzintimkanhla ucubungula ezombusazwe. Uhulumende uthi abafundi abaya ku-Form 5 bazaqala izifundo zabo ngomvulo kulandelwa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezemfundo luthi abafundi laba bazabhatala imali yama-school fees kukhangelwa amalanga aseleyo ukuthi kuvalwe izikolo ngenyanga ezayo. O-Form 5 laba baya esikolo nje ababalisi abanengi bephakathi kokukhalala umsebenzi njalo lo mkhuhlane we-coronavirus ukhanya umemetheka kuma-boarding. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta uDokotela Sifiso Ndlovu.
Kulungele abafundi ukuthi baphangiswe abuyele esikolweni. Osokuswelakala kathesi ukuthi eZimbabwe libe lamacebo aqatha azakwenza ukuthi abafundi nxa bebuyela babe ngabafundi abavikelekileyo, ngokuthi sibone ukuthi bakhuthazwe ukuba batshe bakhona bahlatshwe phela ama-vaccine ukuze bavikeleke. Kanti-ke ezikolweni kube lababalisi abazakwenza ukuthi bacindezele imigoqo le abayifakayo evikela i-COVID-19. Kodwa nxa babalisiwe ngekho, abafundi balakho ukuthi bangaze bakulandela ngokuqotho izinqumo lezi zifakwe nguhulumende. Ngizindlela engibona ukuthi uhulumende uzabe ezamile ukuthi ananzelele inkanuko zabafundi. Nakho lazo ziqakathekile. Kanti ke ekunanzeleleni inkanuko zabafundi kumele ananzelele futhi inkanuko zababalisi. Nanku phela indlela ababalisi abasebenza ngayo ivele yona ihle ihlabe lendima abafundi abazafunda ngayo. Akumelanga sikwehlukanise kakhulu lokho. Umbuzo wakho ke lapho uthona kungakufanele yini kumbe kuyinto ebalulekileyo. Ngithi mina kubalulekile ukuthi isikolo zivulwe abantwana bafunde. Njalo kuqakathekile futhi ukuthi ababalisi benedliswe ukuthi babuyele emsebenzini. Ngobuningi babo kungabi khona ukukhonona. So kuswelakala ke ukuhleleka okuhle okuqakathekisa ezemfundo umqhashi wethu esebenza kanye labezemfundo. Yikho ukukiliza okukhona okuphoxa ezemfundo kathesi.
Manje ikusasa ke kuyathembisa ukuthi ababalisi lomqhashi wabo bazaze bevumelane wonke kubuyele kuhle kwezemfundo.
Engikubonayo kathesi ungathi kakukho ukuhubahubo linye. Engikubonayo kathesi ikuthi umqhashi uthi ngizakunxweba uze ubhense. Umbalisi laye uthi uzancweba ngibhense kodwa ngime ndawonye. So usitsho ukuthi lapha sokusiba lenkani engake iyancedisa ukuthi ezemfundo ziye phambili. So kumele sicebisane-ke kathesi ukuthi kathi siyakhala lezemfundo ngokungaxoxisane kweZimbabwe ngenxa yani. Kuyini osokuswelakala? Ngibona ngani kuswelakala ubukhokheli obulobuciko obungenza ukuthi siye phambili. Ngoba akuncedi okwamanje ukuthi ezemfundo sizitshayelele phansi. Kanti thina siphethe umhaso wokuthi ngo-2030 sifisa ukuthi ilizwe lethu lithuthuke. Lizathuthulwa ngabantu abangafundanga na?
UDokotela Sifiso Ndlovu ngoyinhlanganiso yababalisi iZimta. Ukumiswa kwemijova engabhaliswanga phansi kwenkampani yeZupco sokuthiye inkulungwane zabantu abagoqela abanikazi bemijova owindi labatshayeli bengaselandlela zokuziphilisa ngesikhathi umnotho uqhubeka ubhidlika njalo le misebenzi ingatholakali. Iningi lithwele nzima ngokuvalwa kwemijova lokhu osokubangela ukuthi abanye behluleke ukuya emsebenzini ngoba kungela mota zokuhambisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ukumele abantu bakuzwisise ukuthi lanxa oZupco bekhona besuka emalokitshini besiya edolobheni kabakho abasuka emalokitshini besiya kwamanye amalokitshi. Senze umzekelo ukuthi akula Zupco osuka komnyoro esiya entembe. Ngokunjalo ke abantu labana abaye kumele bagade besiye emalokitshini nalawo bagcina beswele imijovo ukuthi amapholisa ngami emgwaqweni avimbe ama-wonder fit lawo. Abantu labana bagcina beswele imijovo yokuthi bahambe labo bafuna ukuya khona bagcine beqhuma ngenyawo. Thatha omunye umzekeliso futhi ukuthi bakhona abantu abasebenza emandastri. Uyasuka uZupco esuka emzilikazi for instance kumbe esuka eNtumbane kumbe esuka eMpophoma afika abachithe kwaHamara kumbe abachithe kwaLion. Kodwa ke okusuka kunanzeleleke ukuthi kakusela Zupco zathatha abantu labana bahambise le eBelmont laba abasebenzela khona. Kanti imchova yayisuka emalokitshini ihliqonde khona liye badropa khona bayevele bekhulume layo. Kodwa kwakhathesi sikunanzelelayo ukuthi imchova nxa engasavunyelwe edorobheni ngaze behlele kwaLion ngaze behlele kwaHamara akusela mchova ozabathwala ubasa khonapho laba abafuna ukuyasebenzela. Sithathe futhi abantwana besikolo uzafica ukuthi kulamawada njengowadi 4 uyabe khona umntwana ohlale Hillside but engxenye efunda khonale esikolo esewaterford ngenxa yokuthi kakula Zupco osuka phakathi le kibo Hillside siyale kibo waterford umntwana lawo useforced ukuthi awokhe ayenqamekela mhlawumbe ukuthi lezi lapha ingadlula igcwele imota lapha nebhasi yakhona njalo kuyakuyibhasi eyi-1 eqonda khona leyo fountain nxa kuyukuthi imchova kayivunyele ukuhamba umntwana lana seswele indawo iseswele ukuthi agadeni.
Manje njengoba abantu abaningi bephila ngayo imichova lemsebenzi abasakhulayo hawo oyindi lokunyokunjani umumo unjani
imichova ibindlela yokunika abantu abamnyama amandla kwezomkhonomi ngenxa yokuthi umnikazi womchova thola imali layo ngokusebenza ngibhizimusi yakhe laphana i-cooperative njengabo chova mabayo bekhona phana bayabhenefitha laphana la lezi muli lazo bezibhenefitha mbe bezithola uncedo ngenxa yokuthi nxa kuqhatshwa udrayiva kwaqhatshwa lokukhondakitha nxa kuyikuthi imchova ingu-1000 kutho ukuthi abantu abangu-2000 sebethola umsebenzi kodwa-ke kathesi ngakunanzelela phose bonke windi abasekho vele emgwaqweni ngaphandle kwabona laba abalutshwana bayabesele bebalekelela namapholisi kodwa abaningi bangikhona singathi ukuthi 90% yabantu ababeqhathwe njengabowingi abasekho vele emgwaqweni nxa ukuthi bangabanjwa sokusiba licala
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ivandla leMDC Alliance selikhalele umdeni wakuNdubiwa kulandela ukubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa yena owaba ngumabhalane wedolobho lakoBulawayo owakuqala onsundu uTown Clerk ilizwe lingakatholi uzibuse ngo-1979. UNdubiwa ubhubhele esibhedlela seMatadei koBulawayo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lasithupha 86. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu.
Mahlabezulu abadala bathi intaba idilikile. Sibuhlungu siyalila ngokuthiwa liqhawe labantu bakamthakazi uMartin Ndubiwa. Ethe uTown Clerk yakoBulawayo isikhathi eside njalo iBulawayo iphumelela kahle kangaka. Sithi Mahlabezulu isizwe sikamthakazi leseZimbabwe jikelele silahlekelwe bathi abadala isitsha esihla sidileli. Kuliqiniso namhlanje ukuthi uBulawayo namhla uchiwe enqono ngenxa yokuthi ubaba uMartin Ndubiwa ethanda iBulawayo, ethanda abantu bakoBulawayo kasekho. Sithi lala ngokuthula qhawe lesizwe bonke abathi hamba kahle. Sibuhlungu kodwa siyathaba ngoba uchiye uhlakulile wathintitha waqhatha konke izenzo zakho zikulandele. Sikhala nemuli yakoMartin Ndubiwa labantu bakoBulawayo lesizwe sikamthwakazi jikelele. Sithi qhawe lala ngokuthula.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi owaye ngomdlali weDynamo uStanley Chirambadare ukhululwe inkantolo yeHigh Court izolo kulandela ukubotshwa kwakhe esetheswa icala lokudlwengula umfanyana oleminyaka elitshumi lantathu. Inkundla yeZim Live yona ithi amalunga ezanu PF lawe MDC kudale lePhalamende abambene kumkankaso wokukhuthaza uhulumende ukuthi engeze iholo lezisebenzi zakhe. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 labalaleli, ninjani? Hayi hayi, into eyenziwa nguhulumende ambona ukuthi mina la enje ayibona ukuthi right kumbe uyibona njani. It's totally wrong into eyenziwa nguhulumende. Uthathela abantu imota, imithovu yaxotshaniswa ithwela abantu, ilimaza abantu, abantu bayathathelwa imota for nothing. Uthiwa imota kazonke kaziregister kuzuphi imota noma ule contract oyenzayo othe wayithola la ukuthi usev
survive ziyathathwa imoto yathathela ukuthi akayi register kuzukho yonke into yakhona uhulumeni ongakuthi konke okulapha sokumele kube ngokwakhe eZimbabwe ongakuthi vela kusela into ongayenza without uhulumeni nxa usebenza ngemoto eZimbabwe kanokwena lapho umunye umama uthwele abantu wathi plumtree wathwala abantu laphana kweJohn Love uthe thwele abantu bathi babuya ngama Ford Focus imoto zonke ezincane bamxotshanisa umama lona I think wapanika uthe panikile umama lona nangwe sithi uyakhona ukuthi uthi wakhona ngespeed nangwe siyazijalela esihlahleni wathi wathula umuntu kamlimi khona bahle babaleka zange bethona bemlinda bahle babaleka wabuya wazo attendwa ngabanye abantu from wabuya wazo attendwa ngamapolisa lawo sefonelwe ngabantu ukuthi sokulento eyenzakeleyo ungawukuthi eshi mina vele ngizobuhlungu kakhulu ngento eyenzakalayo ngoba vele imoto zithethwe yayikancane imoto ziyathathwa ungawukuthi vele awungeke usasurvive ngemoto uthi uyasurvive ngemoto yakhe eZimbabwe maphandle kokuthi uregister kuhulumende hayi into eyenziwa nguhulumende hayi mna ingicaceli ngizwisa ubuhlungu kakhulu.
Salubonani, salubonani bantu weStudio 7 leScience. Yes, siyaluzwa sibili. Uhlelo lwamanzi loludubo lwamanzi ekhonda solulandele kakhulu. Uyathola ukuthi bavalela abantu amanzi. Yonke into unikwa amaphepha ukuthi kuthiwa nanti iphepha lakho lenotice hambe lungisisa amanzi akho. Ubona abantu bethola sokuvaliwe wena ungekho khonapho ngapho uzama ukuthi ngokuthi uziphilise. Asazi ukuthi la makhansila awakhulumisani labantu enjani. Amakhansila akhonapha kulele dorobo legwanda into zonke zonakala vele bonu ngana bakho ngana silama council asazi ukuthi uhamba njani egwanda cela ukuthi igwanda ilungisiswe ngayikhona lokho kwenzakala
sawona Studio 7 waphathi bonke bohlelo vele Studio 7 ngithanda ukulingelela lonke ngumaduma esilobela ngithanda ukukhuluma kakhulu ngiqondana labomuzi lale ZANPF ukuthi abakuzamayo ukuthi badilize MTC Alliance soze kwahluka kwenzakala lokhu bangaze bazame ngamandla wonke ukwenza imicimbicimbi yabo kungeke kwenzakale lokuthi bachithe iparty labantu abaningangaka umuzi labona izikhothamati zeZANPF labo makhupho kuyafanana njalo futhi okuningi okuvukayo okuningi okungala msebenzi kuphela uChamisa labanye abazamlandela iwaza kumisa u-23 banqobe iZANPF labazoku-10 ngiyabonga Studio 7 ibingelele bonke abantu baseZimbabwe ngiyabonga
sanibona sanibona basakazi bakaStudio 7 basakazi abahle isalithanda yazi abe niyazi ukuthi sizithanda kanjani hayi ke basakazi bami bengicela nje ukuthi ngike ngibeke nje lokho enginakho ngomlando wakithi wamangoni yabona njengamangoni bengicela ukuthi uzide nobulelani ukhona lo munye wethumbane ukhona lo munye manje ya lenzwa kwaKhumalo bake bahlale phansi bangayi ku media bahlale phansi balungisa indaba zabo mabe phuma baphume benomuntu oyedwa nabo abamsekelayo ngoba izikhundla nyazo abantu bayazithanda vele izikhundla so ukuze ukwenzela ukuthi nathi sikhole ukuthi sazi ukuthi silandela abantu akungitshele ke manje elokuzene esikhosini kunabantu abawu 3 umele ukuthi bafuna ukuba izinkosi umele ukuthi sibalandele sizobalandela kanjani laba bantu yabona ukuthi uba divided iyahlupa lento le ngoba mabona bez divide abona ba expect ukuthi thina senzele izobahlupa ngoba manje uyabona iMRP indlela eyenza ngayo iMRP asithi sithethe umthwakazi iMRP iuthethe umthwakazi umthwakazi uzimele ihodo labantu bazokhona ukuba ngamakhosi angeke angithembi futhi noyi one phakathi kwabo bonke uzokhona ukuthi abuse lesizwe samaNdebele ngoba bayehluleke ukuthi bona self babe organized angeke sizikhone thina ukuthi silandele umuntu ongekho organized kusiza ngani lokho beke umuntu kaNkomo manje ugugile usafuna ukuthi aphathe abe aphathe izapho afane nobabakhe ngeke leyo nto iziyenzeke umuntu kaNkomo ngabe unengqondo ezi-5 eziphelele naye emdala engaka into emnothi ngabe uyenzile ukuthi alandele o abe ngaphansi kwenye iparty kufana ne-MRPile yambona manje ukuthi lo umqondisi moyo usokola kanjani umntana abantu uyadubeka and udubekela isizwe into azikhulumayo ngeke sazi thina ukuthi yena lokhu akwenzelayo kwenzelani kodwa into azikhulumayo uyabona ukuthi into ayikhuluma inesense inengqondo
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Iqula lamalunga edale lesenethi eMelika elethekelele kweleSudan lithi liyayisekela imizamo enziwa nguhulumende wakulelo lizwe eyokugxilisa umbuso okhululekileyo ngemva kokugenqulwa kukamongameli Omar al-Bashir. Abafuya inkukhu kwele Cameroon sebekhuthaze uhulumende wabo kanye leziphathamandla zamazwe aseEurope ukuthi bayekethise imigoqo yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kuvulwe indlela zokuthengiselana. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Luqhubeka lusegudwini udaba lokuxotshwa kwaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump enkundleni yeFacebook kulandela amazwi ethule liqula elizimeleyo kuthange awukuthi linkampani yenza kuhle ngokuxotsha uTrump kulinkundla ngemva kokutshotshozela udlakela ephalamende ngozibandlela. Kodwa leli qula lithe inkampani le kumele ikhangelisise udaba lokuthi usengavunyelwa na ukubuyela kuFacebook uTrump nxa kungedlula inyanga eziyisithupha. Lanxa bekhona abavumelana lokuxotshwa kukaTrump, bakhona abanye abathi amankampani axhumanisa abantu la kamelanga avunyelwe ukuxotsha abantu mahlayana kungelani lokuthi balembono bani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Isinqumo se-oversight board siqonde kakhulu, siqonde nta, sithethe amalungelo akhe uTrump, sathatha amalungelo abantu beMelika, amalungelo abantu emhlabeni, njalo lokuthi ikuphi okwamukelekileyo, okwamukelekileyo lokungamukelekanga ekuphileni kwabantu ikakhulu ku-social media. I-social media injengengqamu, nxa isesandleni somuntu olekhanda elisebenza ngendlela efaneleyo, into yokusebenzisa uvuna usenza konke lokhuyana okuhle, kanti ke isengasetshenziswa njengesikhali sokubulala abantu nxa isezandleni zomuntu ongaqondanga. Lokho kwenziwa ngumnumzana uTrump kubo-Twitter kubo-Facebook bekusekubonisa ukuthi angadiliza idemokrasi, adilize lokho iMelika esiyazi ikho khona iriphabliki. Ngakho ke benze kahle ukuthi benze lokho kuthiwa i-due process, bakhangele amalungelo akhe, bamphe njalo ithuba lokuthi aphenduke, aphi ithuba lokubuyela.
Ikomiti le njengoba ithe kumele inkampani le ikhangelisise njalo kungadlula inyanga eziyisithupha ukuthi usengavunyelwa na ukubuyela kulenkundla uTrump. Ubona ingavuma yini impela iFacebook ukuba nabuyele?
Singamangala ngobunengi nxa singabona ibuyiselwa ukuthi aye kuFacebook ngokuba ungumnumzana ongajwayelanga ukuthi abonise inguquko yokuthi nxa kuthiwa lokho kakuqondanga abe sekwenza ngendlela ehlukileyo. Kodwa ke njalo basengamphi ithuba lokuthi bathi kakuzame njalo ukuziphatha ngendlela ehlukileyo, sike sibone, sike sikuphi ithuba. Bamfake under lokho kuthiwa yiprobation ukuthi babone ukuthi uveza inguquko zokuphila kumbe uyaqhubeka ngendlela akade ephila ngayo. Kodwa ke kukabili basengamvala kokuphela, basengampha njalo ithuba lokuthi aphenduke. Kodwa nxa bemphi ithuba lokuphenduka bazamphi isikhathi esifitshane bemkhangela ukuthi kambe izenzo zakhe ziyavuma yini ukuthi aqhubeke khona kuFacebook. Kungehlula lapho ngeke saphenduka njalo.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amagqwetha umnumzana Thabani Mpofu loTendai Biti bathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emthethwandaba. Ibandla leMDC Alliance likhalela umdeni wakoNdubiwa ngokubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa. kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impelasonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.